Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona u-Evans Zininga olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikasomlomo wedale lephalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lungasacutshungulwa lidale lephalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesilembuzo kethini ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lwe-Al Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami, ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo achaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basukele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe i-Reserve Bank ole-Financial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalwethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso we-Al Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami, ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa indlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sukukhangela ukhanya enzani nje hayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference ye-commission le sibe kwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone e-South Africa i-commission le state capture ukuthi uzuke bekwazi ukuthi uhamba njani. So mona uqathele kuqala ubana kube le independent commission leloko kwenziwa independent commission kwaziwe muzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu sokuyeke ukuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso lakho soqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission eniyodwa independent akhona ugaja lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugajalwa ngakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lavumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament kasavunyelwanga ubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubona uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngaphi ulahle kanjani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asila nzuzo njengelizwe asila zibhedlela asila zikolo emgwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokho uhulumende akukhangele khona lokho iParliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe lihungahunga.
Lo ke kumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lokhe sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezitaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa umsakazi we-Al Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Bhalule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala, kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa avele asephezu kwalolu daba, kube kungangeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa, lusaphendlwa ngamapholisa, kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe, luphendlwe ngamapholisa, kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho endlela zokutshontsha abe corruption. Okwesibili njalo singakukhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayiziphathamandla zikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokutshontshwa kwegolide. Labanye abayibo abazinkahlankahla zababusi belizwe kanye ke lonkosikazi kaprezidenti unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi ke ibingabi msinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiya khulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela yindaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele beyinyathezele ngoba ababusayo bala mandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khonoko futhi singakhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kume njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi batshontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezotshontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga, njalo akumelanga kwenzakale. Yinto embi kakhulu, yinto engamelanga iyenzakale, yinto ebisela ilizwe emuva, yinto ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo ababandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu, njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondana lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Lo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkulu. Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo, achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. I-Studio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayatshaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakandidate ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu, ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination uzamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuxhasa i-CC ngama MP, ngama senators, ngama proportional representative. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kasosigebenga, kasilosela, kasomuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana kuward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele ezumu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethusele bawithdraw bonke kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into yizanu izanu leminyaka emingaki busa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe zulukandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello-ke ngumnumzana Felix Magalila Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilithwana ezilandelayo kutsho umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibonani mazimbabwe amahle lokhu engikhona pha endaweni ngabona ubona nxanye lama plazi ayi-21 abanawo akhe ke urobert junior labanye laba abangabafana bona bathole amaplazi amangaki unina yena ulamaplazi amangaki umnankagwa yena ule maplazi amangaki abantwabakhe bathole amaplazi amangaki senzingama-21 sinzibona obaba bakhona bathole ama-50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ingiqiniso sokuhle kodwa bona abantwana bamapresidenti bona balamaplazi amangaka bayabone njani bona bangamabhoni free ukuswa ngamasela kubuhlungu
emsakazweni yazi kulo baba lo thingqumqumqumusheke lelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mina kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izandla ngebhayibhili akhe lelo shonele lithumayela la hayi ngekuyikhipha izandla ngebhayibhili yeke zani vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngekuyikhipha izandla sihlala ukuluwa phansi kwayo beshiyana amapulazi betshontsha umnoto wena ukuthumayela ibhayibhili akwetshethi lambile kuphela hayi ngekuyikhipha izandla baba yeke wena nje hambe thumayela ibhayibhili akwetshethi-ke labantu bekhipha izandla ya wasekubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma ichechi yakho ayisho zisebenzi lapha upolitini hambe echechi mafuka ashumayeza wazokushumayeza zena futhi ujosepha wakhe wathi hamba ngasana lento zechechi wabalapha thina sikupolitiki lapha keeping that out.
Did
Wazalwa kwa zikati. Uyibona zikezulu kuphela ukuthi ngisebenzisa njani. ufike ngezifiso lokuthi esh ngiyenze izamthini kodwa uprotector omnyaka kwa umuntu ohamba buntofontofo olala buntofontofo wena ulala ungadlani okwakhophela ukucabanga kuyajele ngabantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi lizwe lilunge nawe ukuyetshela ukuthi umtshiswa lilanga esitaradeni ngimali zabantu njengalokhu okwenziwa ngamaphoyisa lamasosha kuwekuthi lawo nelilanga kuphela ukusebenza ukufasha ifeni endlini yabo uthawa ngumoya uze ifeni ngoba abanenzi abayazi bathi zibetshiswa lilanga suku zonke ezitaradeni bathola elangeni bavukela elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wami wakufisi ni lawo ngelilanga ukuthi lizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabhekhi isosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga Kwezemelika, inani labadabuka kuzwekazi le-Central America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwele Melika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula loludaba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi so okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena ungaze ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment yeUnited States isebenza lelizweni leMexico lamanye amazwe aseSouth America bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi bayaqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuyayo so ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama temporary permit for ukuthi besebenze njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe South America siyazi ukuthi abantu bayabuya from India eAfrica emazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona kuqala so nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ucleme i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross siya America usiyabi kuhlupho lwakho yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America abantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele so bona ngani indaba yama-permit ingasiza
Loke ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo isiqondiso sikaSomlomo edalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.